endabeni zethu lamhlanje lilo Mike Hobe mhlaka 11 Mpandula 2018. Umnumzana Jacob Mudenda usephinde wakhethwa ukubuyela esikhundleni sokuba ngumlawuli wedaleli lephalamende enqoba unkosikazi Paulina Mpariwa owe MDC Alliance ngukhetho oluqhutshelwe edaleli lephalamende eHarare namhlanje. Umanyano wamabandla aphikisayo owe MDC Alliance usekhethe amalunga edalela phezulu lalumanyano ele Executive Council. Abantu bokuza akusibo abahamba phambili ekudaleni amacala lekuqedeni imisebenzi kwele South Africa ngokusho kocwaningo lwenhlanganiso ye Human Sciences Research Council. Uhulumende weBotswana usecele umhlangano wesiphangiphangi lohulumende weZimbabwe kulandela ukuchapha umgcele kwenkomo ezifika amakhulu amabili osekubangele ukuthi iBotswana imise ukuthengisa inyama yayo emkambo weEuropean Union. Kusesatshelwa ukuthi inkomo lezi zingabe zilomkhuhlane wemlomo lamasondo i-foot and mouth disease. Ku-Live Talk, lamhlanje kuhlelo lwabasakhulayo olwe The Connection, sikhangela imibono yabasakhulayo ngedale likamongameli Emmerson Mnangagwa labaphathi intambo ele cabinet. Thumelani imilayezo lenu ku-WhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318 kumbe enkundleni yokukhulumisana lokuzilibazisa yebulenjini e-Facebook ekhasini lethu ele VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama lango-6:30 ekuseni kumagagasi athi 909 AM 4930 15580 laku-6080 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa njalo ukusika uWhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.